Siyabonga Chris Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNtolikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Abazange basithele ukuthi siye kuphi angathi ende sithenga imakhadi angathi abazange basithele ukuthi siye kuphi or abazange basinike izindawo zokuthi siye kuphi mhlanje baze basithathele izinto basichaya basenzela konke ngendlela abayifunayo abazange basicele angathi
kuqhamuka udlakela esigodlweni sikamunicipala weHarare esetownhouse lapho abaphila ngokuthengisa isitaladini beze egumeni lale ihofisi befuna ukubuyiselwa impahla abayithathelwe ngamapholisa kamunicipala lamhla ekuseni.
Nxa sokube le sivumelane esinyanga lesi esingatsho sibancedisa ukuthi bathuthukise umkhono wabo, kusho ukuthi amazwe anjengamazwe anjengaboZimbabwe la Afrika nje yonke jikelele sengaqhubeka athu ukudlelana ngokuqondileyo le Iran.
Ele Iran lilobelana isivumelwano lamazwe angentshonalanga ayisithupha esokumisa ukusetshenziswa kwamandla ohlobo lwe-nuclear esikhangelelwe ukukhokhelela ekuthini lelo lizwe lesulelo izijeziso ze-NATO. Uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection lamuhla kukhunjulwa umnumzana Itai Dzamara othunjwe ngabantu abangaziwayo mhla ka-9 ngombimbitho yeHarare njalo oselenyanga ezine engaziwa ukuthi ongaphi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokuqhamuke udlakela lomsindo esigodlweni sikamunicipala weHarare esetownhouse lapho amakhulu abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladini eze egumeni lale ihofisi efuna ukubuyiselwa impahla eyithathelwe ngamapholisa kamunicipala lamhla ekuseni. Kwagcina kubotshwe abantu abahlanu lenkokheli yenhlanganiso ye-National Vendors Union Zimbabwe eze ukuzahlenga amalunga abo. Intathe izindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intathe lezindaba lazo zingeniswe enkingeni zaqonqoselwa ukuthi zehlukane lokuthathana lemifanekiso yalokho obekusenzakala lapho abanye abaphila ngokuthengisa bethathwa ngamapholisa. Bekuxokozela ngesikhathi intathele zindaba zifika kulendawo lapho abaphila ngokuthengisa laba bebeganunwa wabo behluphana lamapolisa kamunicipala befuna babuyiselwe impahla yabo ethethwe lamhlekuseni. Abathathelwe impahla yabo laba bebethukuthele befuna ukubuyiselwa impahla yabo bebethwele amabhakana iningi labo kungabesifazane abemumethe imibiko etshiyeneyo. Bekuyimibuzo kuphela ebilotshwe kulamabhakana ibuza inkokheli ukuba ifuna baphile njani njengoba ingekho imisebenzi eyathenjiswa uZulu ngesikhathi sokhetho luka-2013. Umqondisi wenavuzi umnumzana Samuel Wadzai uveze ukuba kabatshatshuliswa yindlela umunicipala athathele ngayo amalungayo impahla. Wathi Wadzai obekulandwe ngabantu kuyikuba bayibuyiselwe hathi udlakela njengalokho obekusenziwa ngamapholisa kamunicipala. Ungomunye wabagcine sebevalelwe uWadzai ndawonye lophethe uhlangothi olubona ngezokuqhutshwa komsebenzi unkosazana Lusima Kunde ngoba bezame ukuhlenga amalunga amahlanu ale nhlanganiso abotshwe kuthiwa azasiwa emapholiseni eHarare Central Police. Kuthethwe njalo intathele zindaba esebenza izimele uEdgar Gweshe wakhululwa ngemva kwesikhatshana ebekwa umlandu wokuthatha imifanekiso lapho amapholisa kamunicipala echaya abekade bethengisela befuna impahla yabo iningi kungabesifazane. Umnumzana Abias Banda ophila ngokuthengisa laye ubethukuthele ngesikhathi elandisa udaba lokuthathwa kwempahla yakhe lamhle kuseni.
Abazange basithele ukuthi siye kuphi angathi ende sithenga imakhadi angathi abazange basithele ukuthi siye kuphi or abazange basinike izindawo zokuthi siye kuphi mhlanje baze basithathele izinto basichaya basenzela konke ngendlela abayifunayo abazange basicele angithi.
Uthi uBanda ubuhlungu ngendlela umunicipala asephatha ngayo izakhamuzi zeHarare ikakhulu abaphila ngokuthengisa njengaye.
nami ngiyakuzwisisa ukuthi ukuthengisela epavement akuvumeli, mara abavumeli ngemthetho ukuthi bathathe izinto zami. Futhi ukuntshela kahle ku-right, nami ngiyavuma ukuthi ngiyisuke ngokuthi le ndawo ayisiyami, ngiyazwisisa, mara lapho ukuthi wakuthathela izinto yizovela ngizifuna namhlanje.
Umnumzana Justin Sibanda ngomunye wezakhamizi ezibone abathathelwe impahla yabo laba behlukuluzwa ngamapholisa kuthiwa kabaphume emagumeni kamansipala. Usibandu sola indlela umansipala aphatha ngayo lolu daba, ethi kasikho isidingo sokubathathela impahla yabo.
Ambona kuyinto elungileyo ukuthi abantu laba abazange bephunga ubuvuka nje ilanga babuya khona apha estritini bazothengisa. Bona zani kwakuqala kulokuzisana kule tolerance. But kathesi nxa sokuphunga ukukhitshwa nje kungela amalungiselelo ayeneleyo ukuthi abantu laba beye kwezinye indawo, ngibona zani akulunganga.
Ukhuthaza inkokheli ukuba zilungisise okufuqa uZulu ukuba agcine eziphilisa ngokuyathengisa ezitaladeni.
So nxa sibasusa lapha sengezelela uDubo, sengezelela uhlupheka, hatshi kulabo kumele abantu but nezimuli zabo zonke ezibakhanyeleyo andla bona. Akumelanga kube into ezwa nje, you know, overnight. Hatshi, it must be gradual. Bethathe section by section xa ifuna ukusolve iproblem leyo, umbono wami.
Lanxa bebekhona abatshayiweyo ngamapholisa amanyawo begqoke amahovorosi, umanisipala uyakulandula lokho, ethi yakwenzileyo yikubasusa emagumeni akhe, kodwa uZulu enguye obesenza udlakela. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Iran selilobelane isivumelwano lamazwe entshonalanga ayisithupha sokumisa ukusetshenziswa kwamandla ohlobo lwe-nuclear njengendlela yokuthi lelo lizwe lesulelo izijeziso zenotho. Phansi kwesivumelwano lesi esilotshelwane ngemva kweminyaka embalwa elakwe-Iran lizavumela iziphathamandla zamazwe entshonalanga ukuthi angene emafekithali akwele-Iran kuhlolisiswa inhlelo zalelo lizwe. Kodwa idale le-Congress lakwele Melika elilamalunga ebandla eliphikisayo lama-Republicans likhangelelwe ukwala ukusayina lesi sivumelwano lanxa uMongameli Obama elamandla okusayina kungakhathalekile ukuthi idale leli alivumelananga. Ngomnyaka ka-2013 eleZimbabwe lalithiwa lasayinelana lele-Iran isivumelwano sokuthenga amatshe aligugu awe-uranium asetshenziswa ukulungisa amandla e-nuclear. Kodwa uhulumende weZimbabwe wakulandula limbiko. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi isivumelwano se-Iran lamazwe la sizaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Isivumelwano lesi lemphumela emningi ephuma kuso ma siyikhangelisisa. Okokuqala, sisikhangela ngelihlo le-Africa. I-Iran ibisenza into eziningi ezedevelopment lamazwe e-Africa. Singakhohlwa ukuthi i-Iran eminyakeni edlulileyo ikuyabonakala isenza ama-agreements obudlelwano lelizwe laseZimbabwe in particular. Nxa sokube le sivumelane esinjengalesi esingatsho sibancisa ukuthi bathuthukise umkhono wabo, kusho ukuthi amazwe anjengamazwe anjengaboZimbabwe la i-Africa nje yonke jikelele sengaqhubeka athu ukudlelana ngokuqondileyo le-Iran, abe le-strong economic ties, ngoba i-economy ye-Iran ibisi-affected ngama-sanctions lawo. Lanxa indaba yama-sanctions ilokho iqhubeka isiba lukhophe kuma-negotiations lawa lakudilwe nale esihlayiniwe.
Lona uhlelo lwe-nuclear program lolu ubona ungani bekungagcina kulo hlelo yini lungagcina luthathwa ngabantu abafana le-ISIS?
Ku 50-50 okuyinto lokho, bekungenzeka ukuthi bagcine bekuthatha ngoba ngomumo welizwe ipolitics ye-region liyana obesokusenzakala ukuthi iyamazwe ase-Western world or America labo-Britain sebekhathazekile kakhulu ukuthi badinge ngazo zonke izindlela nxa benganelisa ukuthola ubudlelwano nabazwe njengabo Iran, ngoba Iran is a very strong regional driver ku-region liyana. So bekungenzeka ukuthi nxa into enjengale ingaphathwa ngendlela eqondileyo kungagcina abantu abanje ama-organizations anjengabo-ISIS esanelisile ukuthi athole ingena njani lokuthi athole izikhali ezinjengazo lezo. Okungabe kuyabe kuyinkalakatha ye-problem nxa kungenzeka. kodwa mbona ngani idile njengale iyakuvalela kuinto lokho ngoba siza kwenza ukuthi iran layo react responsibly njalo izama ukuthi cooperate le western world lanxa sikwazi ukuthi iran izaqhubeka senze wayo la
lo mnumzana brilliant mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma le studio 7 ecingweni esebilithane
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abacha kwabulawayo sebemukele ngokuthokoza inyathelo lenhlanganiso yakwele Melika kanye lezinye zakwamanye amazwe elokunika abasakhulayo imali yokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa impilo zabo kwezenotho. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Imali le eyizigidi eziyisichiyagalombili zamadola i-$8 million ifakwe kuhlelo lweZimbabwe Works Program yinhlanganiso yeMelika, i-United States Agency for International Development iphathisana lenhlanganiso yeBhilithani, i-Department for International Development, i-International Youth Foundation kanye labameli beSweden eZimbabwe. Imali le ihlose ukuphathisa abasakhulayo abangaphezu kwamachumi amabili enkulungwane 22,500 abavela elizweni lonke ejikelele. Uhlelo lolu lukuhlandla lwesibili oluqala lonyaka usefika u-2017 ngemva kokuphathisa abatsha abangaphansi kwechumi lenkulungwane i-8,500 kusukela ngo-2010 kusiya u-2014. Umbiko okhitshwe inhlanganiso ye-USAID isethula imali uthi ngohlelo lweZimbabwe Works Program kanye lezinye inhlelo zeMelika kuleli ilizwe leli lijonge ukuvuselela inotho yakuleli ngoba kulamacebo amasu kanye labo somabhizimisi kuleli abalakho ukuthuthukisa inotho. Osakhulayo unkosazana Miriam Banda uthi isikhwama lesi samukelekile kakhulu ngoba kuyadingeka ukuthi abantu abatsha babe ngabahlahli bendlela nxa kudingwa indlela ezintsha ezokuqhuba ibhizimisi ngoba yibo abale kusasa esengozini nxa inotho yelizwe ingaqhubeka ibhidlika. Njengabasakhulayo uthi balamacebo ebhizimisi abakudingayo yimali losekelo kungakho nxa inhlanganiso zibasekela ngalindlela akukho ukungabenqabela ukuziphilisa ngomsebenzi wezandla zabo.
Kuqakathekile ukuthi nxa ungumyouth ukhulu ube nengqondo ekhaliphileyo ukwanisela ukuthi uzenzele ube lento ozenzayo ngezandla zakho. So kuqathe ukuthi singene izinto enze development ngoba asize sikhangelele kwabanye abantu ukuthi siqhatshe kodwa thina ethe sizaqhatsha at the end of the day. Sabe sesiphuculile lizwe lethu. Kuyabe kusincedisa khona lokho.
Uhlandla lolu lwesibili kukhangelelwe ukuthi abasakhulayo bathole osomabhizimisi abaphumelelayo abaza bafundisa ibhizimisi nangukuphela inyathi ivele ibuzwa kwabaphambili. Umnumzana Gabriel Matika osakhulayo uthi ihlandla lakuqala akazange alizwe kodwa ulethemba ukuthi kuleli elesibili labontanga bakobulawayo abanengana bazathola ithuba lokuphatheka. Ethi seziningi inhlelo zokuthuthukisa abatsha ikakhulu zikahulumende uveze ithemba lokuthi kuzacaca ukuthi kuphathiswa obani kungafani lenhlelo zikahulumende lapho okungani kungenwa ngokuba lilunga lebandla elibusayo.
I-concept yangkhona i-right kuhle sibili ukuthi abantu bayimpawe kodwa le khona kathi singuthi partisan is been driven for political gains. So ayisebenzi, is only benefiting abantu abalutshwana kuphela, the elite. So you are transferring from the wise to the elite blacks, not the people.
I-USAID ithi abatsha balamacebo amahle adinga kuphela imali agoqela indlela zokunika abasemaphandleni amandla kagetsi, ama-biodigesters, imitshina yokupheka isitshwala kanye labanye abasesikolo asebesungule indlela yokulonda abantwana besikolo isebenzisa indlela ye-GPS ebizwa ngokuthi uRiphi. Umnumzana Charles Khumalo ngosakhulayo emzini weGwabalanda ongasebenziyo uthi abasakhulayo balakho ukuguqula indlela okusetshenzwa ngayo kuleli kodwa okubadidayo yikuswelakala kwendawo lapho abangahlangana khona baxoxisane ukuze baphumele amacebo okuziphilisa. Okwakhathesi uthi abala zona indawo lapha bangahlangana khona ukuze babumbe amabhizimisi amahle azakhanga laba abalemali bazobaphathisa.
Actually into engiyibonileyo enganikhathaza abatsha ikuswelakala kwemisebenzi, so kuyabahlukumeza ukuthi bengayeba involved ezintweni ezibangazenza ukuthi bencedise ama-communities landana. So bonani sikwesikhandlane lakho, ikakhulu okunye esingelakho ngama-youth centers lamahholo okuthi ontanga bangahlangana befunde ezinye izinto befundisane izinto ezifana lazona lezi.
Uhulumende weZimbabwe sowaba lenhlelo eziningi athi ngezokuthuthukisa abatsha, kodwa imali zakhona zigcine zingelamkhondo. Abatsha abaningi abangekho kwezombusazwe sebethembe zona inhlelo zenhlanganiso ezizimele zodwa kanye lezamazwe angaphetheya kolwandle ukuphathisa ukuthuthukisa impilo zabo. Iningi labantu elukuleli ngabasakhulayo lanxa nje belokhu bengatholakali kwezenotho kanye lokubuswa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Siyabonga Nothando. Imuli kamnumzana iTayi Tamara othunjwe ngabantu obika wathunjwa ngabantu abangaziwayo mhla ka-9 ngombimbitho eHarare njalo oselenyanga ezine kungaziwa ukuthi ungaphi, ithi icela ukuthi abangaba lolwazi lokuthi uyitayi ungaphi bayisize, njalo ithi icela abamthumbayo bamkhulule. Lilalele kuhlelo olulandelayo olwe The Connection, lapho esizaxoxa lomka iTayi unkosikazi Shefra lomne wabo uPatson Tamara. Okwakhathesi sizweni ingxenye yengxoxo yethu loPatson.
Lesi yisicelo kulabo abakwaziyo ukuthi uyitayi ungaphi, lalabo abangaba lolwazi lokuthi kuyini okwenzakalayo njalo kuyini okwenzakalayo. Siyacela bakithi ukuthi lize lisazise sikhulumisane, lathi njengemuli sithole ukuhlaliseka sazi ukumthola uyitayi.
Umnumzana Patson Tamara umne wabo kamnumzana iTayi Tamara, yena oselenyanga ezine engaziwa ukuthi ungaphi. Studio 7 Live Talk okuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Lamuhla sikhangela ukunyamalala kwentathelo izindaba elwela ilungelo loluntu onyamalale enyangeni ezine ezedluleyo umnumzana iTayi Tamara. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele India zithi kufe abantu abangamachumi amane lasikhombisa i-27 ngemva kwengozi yokunyathezelana kwabantu bephithizela befuna ukungena emanzini omfula phansi komkhuba wokuzihlanza izono okholo lwesiHindu. Lokhu kubikwa kwenzakale namhlanje esigabeni se-Andhra Pradesh. Inkulungwane zabantu zigijimela ukuyangena kumfula uGodavari. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations isikhuthaze ukumiswa kokubulawa mahlayana kwabantu abangahlomanga kwele Afghanistan. Inhlanganiso le iphinde yasola kakhulu ukubulawa kwenkulungwane zabantu makhaza kulelo lizwe lokulinyazwa kwabo. Inhlanganiso ebona ngezokwethekelelana e-Employers Association of Tourism and Safari Operations ithi inani lezethekeli edolobheni le-Victoria Falls liqonge ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% okwedlula nyakeni ngenxa yokuzinza komnotho welizwe kanye lokwehla komkhuhlane we-Ebola emazweni akuzwekazi le-Afrika. Abahlala edolobheni le-Victoria Falls abakhulumele Studio 7 bathi Lokhu kungaba liqiniso ngoba izethekeli sezisanda kuleli dolobho lanxa kungasoze kufanele kweminyaka edluleyo lapho ezazibuya ngobuningi bazo elizweni ikakhulu ukuzobuka impophoma zamanzi. Ukuze sihlaziye lolu daba sizweni imbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Omunye kwangikhona ngiwasikhandi lokwehla kwebhola liqiniso sibili ukuthi khanya njengami ibhola isiyohlini emazweni aze-West Africa. Kodwa ngiwakhangele umbusazwe xa bekhangele i-stable political environment abayitshoyo angazi ukuthi bakhuluma ngani ngoba khathesi i-political environment yethu ibuhlungu. Kodwa nxa bekhangele ukuthi abaphathi kawacabangi kumbe abantu bayasebenza bonke ngendlela ngendlela elungileyo bona njengani balokuyi-point. Kodwa i-political environment khathesi abantu sebecabana kuma-parties abo ngabezen-P F ngabe-M D C okungenza ukuthi izethekeli zibuye yiwukuthi nxa okuyukuthi i-economy yethu ingaqhubeka inje kuyabe ama-tourist ayabe ebuya ngoba bayabe kwanisa ukuthi babe le mali eyosebenzisa lapha eZimbabwe. Njalo nxa kuyukuthi akunabo udongo obuzenzakala kuze kube umnyaka uphele kuyenzakala sibili ukuthi izethekeli zingabuya ngoba kuya kungena msindo. Kodwa okwenza ukuthi abantu bavakashe izizathu ezinye enokuthi bayabengela mali eneleyo ukuthi bahambe lapho abafuna ukuya khona kumbe bayafuna ukuyezibonela ukuthi khona ngale Zimbabwe abakhuluma ngakho ukuthi kule zinto ezinto ezinto ezinzakala ineqiniso yini. So izizathu zakhona ziningi ezinye zangikhona zivela kibo izethekeli zangikhona ukuthi bayavakatshelana.
Siyezwa njalo ukuthi kwakhiwa igceke lendizamtshina liyalolongwa ukuthi libe likhulu libe lihle i-Victoria Falls Airport.
Izakhiwo ezinjengabo airport angibona ukuthi ziyengezelela izethekeli. Okwengezelela izethekeli yukuthi siyathengisa njani i-product yethu. Thina asikwanisi ukuthi sithengise i-product yethu ingaba i-Victoria Falls kumbe ezinye iy'ndawo ngoba uzabona ukuthi ama-tour operators eSouth Africa bayenza imali eningi kakhulu u-Victoria Falls ngoba bayakwanisa ukuthi bayithengise ukuthi isiza lihambise e-Victoria Falls bese libuyisa lapha eSouth Africa ukuthi liyolala eSouth Africa. So thina okuzenza ukuthi sithengise i-product yethu ukuthi kumele siyimakethe ngendlela ethiyene nendlela esiyimaketha ngayo khathesi okuthi sibona abantu baphandle kwelizwe, abantu baseSouth Africa kumbe abantu baseZambia bayakwanisa ukuthi benze imali eziningi babe nezethekeli eziningi ezifuna ukuya ubona i-Victoria Falls ngoya bayakwanisa ukuthi babuyele eSouth Africa.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukususwa kukamnumzana Jonathan Moyo esikhundleni sokuba ngumphathintambo ogatsha lokwethulwa kwezempiko esiya kuba ngumphathintambo ogatsha lwezemfundo ephezulu sekunconywe kakhulu zintatheli izindaba zeZimbabwe eziningi ezikwele South Africa. Iningi lalezi ntatheli zitshele Studio 7 ukuthi umkhulu kakhulu umonakalo osudalwe ngumnumzana Moyo kwezokwethulwa kwempiko elizweni jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Intatheli zindaba lezi zithi kungena kwamnumzana Jonathan Moyo esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko yikho okwaqeda du ukunambitheka kwezindaba lezokusakaza eZimbabwe. Umnumzana Moyo ukhethwe ukuba ngumphathintambo walolugatsha okokuqala ngo-2000. Ngo-2001 wethula imithetho egoqela oweZimbabwe Broadcasting Corporation Act abaningi abathi yiwo owachiya umsakazo we-ZBC usulele ngogedla. Ngo-2002 wengeza eminye efana lwe Access to Information and Protection of Privacy Act abaningi abathi yiwo owaquma intatha zindaba eziningi imilomo iningi lazo lachiya msebenzi labaleka elizweni. Ngenxa yale imithetho kwaqala kubotshwa lokuhlukunyezwa kwentatha zindaba ezisebenzela amankampani ezindaba azimeleyo. Kwafuneka ke amaqubaquba emali kuze intatheli ezivela phandle kwelizwe zisebenze, yaphinde futhi yabangela ukuvalwa kwamanye amaphephandaba nokwenqatshelwa kwamankampani abezindaba avela kwamanye amazwe. Intatheli yeZimbabwe esebenza izimele kwele South Africa uNdumiso Mlilo uthi umoyo utshiye edale umonakalo omkhulu kwezokwethulwa kwemibiko elizweni.
Singathi hayi se-good riddance ngesilungu ngoba Jonathan ube ngathi singathi ngesilungu ube overzealous ehamba ne-extra mile uzomtholela kubo-Twitter esesila izimpi eziningi vele ngathi se-good riddance ukuthi akasekho kule portfolio.
Umlilo uthi okumziswa ubuhlungu ukuthi ingxabangxoza etshiwe ngumoyo emsakazweni kaZulu owe-ZBC isize yafika esigabeni sokuthi kayisalungiseki.
Ngoba siyakwazi ukuthi ZBC simo sinjani, ZBC ayiqhubi kahle, ayenze ukuthi ayiprofit khona manje noma kubhadaliswa amalayisensi bayihluleke inhlelo zakhona kule propaganda abantu ababekukhuluma ngabomgabi leZANU-PF praise ukuthiwa ngama-praise singers ngesilungu. So konke yikho lokho nalokho okwathiwa nguJonathan esizama zingako.
Kodwa-ke enye intatheli eZimbabwe ezimeleyo kwele South Africa uMxolisi Ncube owake wayifunda ivaliwe sekuthiwa nguye ubabajukwa ochukela injobo zeziphathamandla ebandla uthi usizi ukuthi ukususwa kukamoyo kulolu gatsha kakusoke kulethe inguquko ekhangelelwe zintatheli.
Ukususa kwakhe akusoze kutshintshe lutho ngoba ufike yena waba ngumdlali omkhulu emdlalweni ubuvele usubhalwe kudala ubhalwa iZANU-PF. iZANU-PF isabusa lamanje, so akula nto engatshintsha ethe okuya ngaphi ngaphandle kwalabo abangabe bevele bezonda yena uJonathan Moyo njengomuntu. Kodwa kulabo abazimisele ukuthi babone kusiba le nguquko kwezokukhitshwa kwembiko eZimbabwe akula nto esingayitshayela izandla la.
Umxolisi uthi njengoba ukukhitshwa kukamoyo kulolu gatsha kungenxa yombango wamandla ombuso ebandleni leZANU-PF kungenzeka abamkhiphileyo badale umonakalo owedlula owakhe kwezokwethulwa kwezindaba.
Kubonisa sobala ukuthi laba bantu sebefuna ukuthi bahle babe yibo ke abakhulumayo, so kuyingathi indlela yokuthi iZANU-PF yiyo esifuna ukutsho ukuthi lapha kumele kwenzakaleni. Ikakhulu labo abayiba baphethe amandla kathesi kuZANU-PF, ngikhuluma ngabantu abanjengabo Emerson Mnangagwa abalezimpi abazilwayo ukwenzela ukuthi bona babonakale bengabantu abaqinileyo.
Loba kunjalo ezinye intatheli zindaba ezifana lomkhululi Chimoyi zithi aziboni into embi enziwa ngumoyo kulesi sikhundla. Umkhululi uthi kusobala ukuthi isikhundla sakhe kasiphiwanga umphathintambo okiso ngokugcweleyo ngenxa yokuthi bakhona abafuna ukusebenzisa lolu gatsha ekufezeni injongo zabo.
Asikhohlweni ngokuthi ukhona osagcinele lesi sihlalo. Isihlalo leso umnikazi orun iZANU-PF sokunguye futhi isikhulumeli. Kodwa-ke angeke yena abe isikhulumeli ebandla uzobe sebenzisa lowo minister. Ufi ungabuka yindaba angafakwanga ubana asebenze okupheleleyo njengabanye ama-ministers.
Lezi ntatheli zithi ezikufisayo ikuthi ngelinye ilanga eZimbabwe lakho intatheli zisebenze zikhululekile njengalapha kwele South Africa ukuze lazo ngeminye iminyaka zibuyele ziyesebenzela ekhaya. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli ongalobanga igama lakhe othi kambe kudlelwani ngabantu, yikho kuthiwa imbuzi yomnyanga ilandelwa impisi, ukuthi abantu bevele bezihluphekela bathathe imali yokugcina bethenga izitanda sebebuya bedilizelwa futhi khonokho osokwakhiwe. Khona uzaba kwazi njani ukuthi utsotsi nguphi ilize seliphethwe laloba ngubani? Omunye umlaleli uthi ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7, ngidinga ubaba u-Effet Moyo ozalwa eKhezi eMkuwa. Kuthiwa wake wasebenza e-Dete Clinic e-Bybridge. Nxa elalele loba ekhona omaziyo, ngicela angithinde kunombolo ezithi 7752495 03 loba u-7781454 62. Mina ngihlala ePlumtree, ngingumfana ole-17 years. Hayi ke sizaqhubekela phambili ngezinye incwadi zabanye abalaleli esingazibalanga. Okwalamhlanje silugqiba lapha uhlelo lwethu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.